daba ku VOA indebele
amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu ngolesine emhlaka 9 ngcwabakazi 2018 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Umthethwandaba kamanje we Harare unikeza isiphathamandla somanyano we MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Umnumzana Gilbert Piri Gweta elimele umnumzana Tendai Biti kwele Zambia uthi ilizwe le Zambia liphule imithetho yezipepheli ngokuphindisela uBiti eZimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwaphi amalunga ebandla lakhe leZANU PF akhuthaza abasekeli bawo ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ngokuthi yibhora msango. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umthethwandaba kamanje we Harare Magistrate Court unikeze umkhokheli webandla le People's Democratic Party okungunye oyingxenye yamalunga akumanyano we MDC Alliance umnumzana Tendai Biti ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail ezinkulungwane ezinhlanu zamadola i-$5,000 okumele ihlawulwe lamuhla. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Obekhokhela iqula lamagqwetha kahulumende elabathuthisi uJustin Uladi utshele umantshi umnumzana Francis Mafumo ukuba asikho isizathu sokumbalela ithuba lokuba ahlawuliswe imali yesibambiso esebheyili umnumzana Biti. Lokhu kwemukelwe ngunkosikazi Beatrice Mthethwa onguye okhokhela iqula lamagqwetha amela umnumzana Tendai Biti. Soluzangena kusasa edale udaba lukaBiti ukuqhubekela phambili ngomkhuba weremand lapho igqwetha lakhe unkosikazi Mthethwa akhuthaze idale ukuba kumele kwenziwe njengoba kuyinhlala yenza ukuba umuntu uyabuzwa lapho elezikhalazo. Okunye kwalokho okuphathelene lokutholiswa kwakhe ithuba lokuba ahlawule imali yebail kubalisa ukuba angaze aphazamisa ubufakazi, angaze enza imihlangano yezombusazwe loba lentatheli izindaba, ase incwadi yakhe yokuhambisa ipassport edale aye zibika kabili emapoliseni ekuseni lantambama phakathi kwehola lesithupha kusiya kwelesithathu. Umthethwandaba uthi uBiti kumele ahlale emzini wakhe ku-number 4 Hazel Umunsdale njalo ase incwadi zakhe zama-title deeds zomunye umuzi wakhe oku-number 7 Bernard Avenue HCPT. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis. Kunjalo nje umnumzana Gilbert Piri Gweta elika umnumzana Tendai Biti eleZambia uthi ilizwe leZambia lephule imithetho yezipepheli eyokwethekelelwa amazwe kanye leyomhlaba wonke jikelele ekhangelane leziphepheli. UPiri uthi abaphathintambo bezokwethekelelwa ilizwe leZambia kanye lamapholisa bayalile ukwamukela isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weZambia obuthe kumele umthethwandaba weHigh Court uhlolisise okufiswa ngumnumzana Biti obefuna ukuthi abe isiphepheli. Uphinde wathi uBiti kazange ephule umthetho yokwethekelela kweZambia. Utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ilizwe leZambia lenze okungekho emthethweni ngokubisela uBiti ekhaya ukuyabhekana leziphathamandla zikahulumende kanye lamapholisa.
The Zambian officials have violated the Refugee Control Act of Zambia and the Immigration and Deportation Act because, first of all, ordinarily speaking, any Zambian and Zimbabwean does not need a visa to go into either country.
Okusobala ukuthi akusilokuqala ukuthi umuntu weZimbabwe kumbe wakwele Zambia angene emazweni la engelamaphepha omngcele ama visas.
When he sought asylum, the law is very clear, the Refugee Control Act, as read with the Immigration and Deportation Act of Zambia, that he should be given the leverage of 7 days within which he can decide what to do, either move to another country or regularize his stay or make an application.
Ubelelungelo lokuhlala kwele Zambia okwenyanga. Iziphathamandla zephule umthetho we-Refugee Act of Zambia o-Immigration Act kanye lokubisela abantu lapho abavela khona o-Deportation Act. Umthetho wokudinga ukuba isiphepheli owe-Refugee Act wakwele Zambia kanye lowezethekeli lokubiselwa lapho ozalwa khona nguhulumende we-Immigration and Deportation Act kukubeka sobala ukuthi kumele aphiwe amalanga ayisikhombisa ukuthi alungise konke akufunayo.
This is a very serious thing that has happened in Zambia. But it's also a violation of international law and the rights of Mr. Biti. This is a very sad day in the legal history, especially of Zambia, that such a thing can happen where a court order, a duly issued court order by a well-constituted court, issued and brought to the knowledge of law enforcement officers, can be defied in the fashion it has.
Ubiselo kwakhe kwele Zimbabwe ukuyabhekana labantu abamdinga ngamehlo abomvu kwephula iziqondiso zemthetho yeziphepheli emhlubeleni wezwekazi le-Africa eSADC. Imithetho yeSADC ikubeka sobala ukuthi ungeke wabiselwa lapho ovela khona ukuyabhekana labantu abakufuna ngamehlo abomvu kumbe ukususela amanqe. Okwenziwe ngamapholisa labanye okumele bemukele amaphepha la kusitshiye simangele sonke. Kuyamangalisa ukuthi kulabantu nje abangephula umthetho bekwazi ukuthi abakwenzayo akukho emthethweni. Isizo sabo lesi sephula imithetho yomhlaba wonke jikelele ebona ngeziphepheli kanye lokwethekelela amanye amazwe.
Throughout the 27-year reign of the first president of Zambia, Kenneth Kaunda, into even the era of the second president, Chiluba, and the subsequent presidents, Zambia has been a place of refuge from people in South Africa when there was apartheid, even as far as Rwanda after the genocide, Congo with the instability. Zambia has hosted massive numbers of refugees.
Kuyadanisa kakhulu lokhu ukuthi kwenzakale kwele Zambia, ngoba ilizwe leZambia lijayele ukumela iziphepheli. Waba ngumongameli wakuqala kwele Zambia, uKenneth Kaunda, lwamlandelayo uChiluba. Kanye labanye omongameli babe samukela iziphepheli ngehliziyo emhlophe nke. Lokho kwenzakale kumnumzana Tendai Biti kuyamangalisa kakhulu. Asikwazi ukuthi kwini konke khonokho. Samukela abantu abavela kwele South Africa, abantu abavela eCongo lamanye amazwe ababebalekela ukubulawa. Ilizwe leZambia belivele likwenza lokhu. Kodwa ke lokhu okwenzakale kathesi asikwazi. Lokhu siyakuqabuka sibili kwele Zambia. Kambe kutshoni nxa sesikhangele ukuthi kuyaphetha ngani?
Umnumzana Gilbert Phiri ligqwetha likamnumzana Tendai Biti elihlala eZambia ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 esedolobheni leLusaka. UGibbs Dube uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Delane Masiye Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo.
Indaba ye-asylum nxa kuyukuthi umuntu mina linike limnike i-asylum engikwazi kuqala ukuthi you can give me right of passage ukuthi nebheke kwelinye ilizwe. Ngiyamala ukuthi bamubisele ngale eZimbabwe ibe sithi bona kamerithi ukuthi athole le asylum. But now into emanisayo ukuthi isikhathi sakhona bamhambise ngaso, ngoba kade kumelithi kuphela kuqala uhambe ikhothi, ibe khothi lapha kumele bekhangele khona ukuthi umuntu kumele ethole na i-asylum yakhona ezothi beyenze abadinga singisi ukuyi-formalize ukuthi bebone sibithi umuntu lo kumele ithole le asylum lokuthi kumele sibikayo bemgcinezeni lapo. So lami ngiyamangala ngikhonapho.
Sizwile njalo umnumzana Gilbert Phiri obemele igqwetha sorothi ngiphinde iquestion yami. Igqwetha leli likade limele umnumzana Tendai Biti lithi ilizwe leZambia sibilephule umthetho okumangalisayo weziphepheli. Kambe konokhu-ke kutshoni kulizwe leZambia? Kutsho yini ukuthi abantu beZimbabwe bakhulumisane yini le nkokheli yeZambia? Ukubona njani?
Kukhanya kunjalo ngoba abantu bengephula nje umthetho omkhulu kangaka, ngoba kube mthetho ngenele umhlaba wonke nxa sokubuye endabeni bephepheli. Ngakho-ke nxa yokuthi bona abawulandelanga lowo mthetho, babe sebembithela futhi ukuthi kube lokukhulumisana. kodwa ke again into enje ngokhangela njalo isezisebenze kuhle nxa sekukhangela njalo futhi kuzele eZambia umhlaba wonke nje jikelele lesithi international community. So indaba yakhona ke isakhangele nje ukuthi izaphetha ngani.
Yes, yabona njalo ke abaphathi ntambo bahulumende kwele Zambia bakhuluma ngakho khonoku. Kambe nxa bekhuluma khonoku emphakathini ngabaziyangisi yini? Njengoba ke kukhanya ngazani ke umnumzana Kenneth Kaunda sakhumbula silo wayegcina abantu abayiziphephele. So kibo lokhu kujoni
ukwaziwa kweZambia ngasikhangela nje ngemuva. IZambia yaziwa iyindawo ehlukile eyamukela iziphephele izigcine kuhle nje. Singakhangela nje laba ngabe-ANC bonke bafakaza nje lapho abakhona ukuthi hhayi sadlule eZambia bonke nje okwala yena layo umongameli waseZimbabwe ubaba uMnangagwa naye wagcina lapho eZambia. So angazi ukuthi lokho sekwenzakele kuthoni kungabe kuyukuthi babuzile babuza nje endaweni ezinyekezethu bekuye kule decision abayenzileyo. Kodwa-ke ngokubona kwami mina mbona engani akwenziwa njalo.
Ubona ngazani-ke kubuza thiwani nxa abanye abantu bezephephela khonapho-ke kwele Zambia?
Sekusethabisa ngoba into ekhona yokuthi nxa ungabuya ezweni udinga ukuthi ufune ukuphepha udinga ukuthi lawe uthole indawo yokuthi ungacatshwa uthole indawo yokuthi lawe ungagcinwa lawe uthole ukuthi impilo yakho nje la ibe itholakale igcinakele. Manje-ke ngendlela le esenzakale ngayo angazi ukuthi kungaba lokuthi abantu bengabuya njalo ngapho especially nxa yokuthi indaba yena le yokudinga i-political asylum asazi ukuthi kuzasebenza njani.
Alo-ke ngumnumzana Delane Masia Mhlanga, intatheli izindaba ezimeleyo bexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 esekafuwe kwele Zambia. Akunjalo nje inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezifana labo Human Rights Watch eyomanyano wamazwe omhlaba kunhlangothi olubona ngeziphepheli olwe-United Nations High Commission for Refugees, umanyano wamazwe awe-Europe o-European Union, inhlanganiso yamagqwetha abona ngelungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights, lezigodlo zabameli bakwamanye amazwe eZimbabwe basole kakhulu ukuphindiselwa ekhaya kamnumzana Tendai Biti enikezwa ezandleni zamapholisa eZimbabwe, zonke sithi wephulwe ilungelo lakhe njalo balethemba lokuthi akasoze ahlukunyezwe. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje lokhe sigxile kumphumela yokhetho lwangeviki edluleyo kuhlelo lwabesifazane. Asihluzeni bomama, thumelani text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isihlenge seLombok kwele Indonesia siphinde sehlelwa ngenye ingozi yokuzamazama komhlaba ngemva kweyangensonto eyanamhlanje ihlasele lesi sihlenge esingomakhelwane eseBali. Elemelika lamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngumongameli Joseph Kabila wakwele Democratic Republic of Congo lokungancintisi kukhetho lokudinga umongameli lonyaka. Ukuhalela ubuphepheli umnumzana Tendai Biti obebaleke elizweni ulandela imbiko ayethula ngemva kokhetho lokwethuselwa ngabantu abacatshangelwa ukuthi babefuna ukumthumba sokudale imibuzo eminingi kuzizalwane zeZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni immigration umnumzana Bekthemba Mhlanga endawonye lesiphathamandla sebandla le-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo ephendula umbuzo othi kanti kumazwe wonke angomakhelwane kungani uBiti ekhethe ukuyaphephelela kwele Zambia
i-escape route ebiseduze bekuyena le ukuthi aye eZambia njengoba impilo yakhe ibisengozini okwesibili-ke kube yikuthi kuqondile ukuthi ahambe kwi-Zambia ayi-expose layo nxa ingalandeli ilungelo loluntu ngoba abakwenzileyo abalandelanga ilungelo loluntu so labo-ke kuyabafaka-ke kwi-spotlight ukuthi khona bafanana-ke leZimbabwe labo kabalandeli ilungelo loluntu so-ke yikho-ke eqinisweni kafika akhulumisani layo esiza ukuthi indaba ekhethe khona lapho ngoba bengumuntu obevele eseqatshile i-communication la ezele isinzima kodwa-ke kungenzakala-ke ukuthi ukhethiswe yikuthi yibhoda ebiseduze kumbe njalo-ke laye-ke njengomuntu ongusomapolitiki ukhangelele ukuthi-ke iZambia ibe ku-spotlight layo ikhanye ukuthi ime ngaphi kwezelungelo loluntu.
Mnumzana Mhlanga, wena ubona njani udaba lolo? Uyakhuluma lapho mnumzana Dlovu uthi iZambia iyephule umthetho, kungakuyikho yini akwenzakele?
Mina ngombono wami mfowethu bengani ngiqalisele ngani ngemva mbijana ukuthi singakayithi sikhomba umunwe eZambia ngale siqale sizibuze ukuthi kanti kuyini vele okade sokuhluphile ngapha ekhaya okuze kwenza uBiti wafuna ukuyaphephela eZambia. Yikho kumele siqalise khona indimba yendaba ukuthi eZimbabwe into naleyo ukuthi ukuthi abantu batshona besesabela impilo zabo ngitsho kuyikuthi ucala ubelalo ubaba uBiti asikwazi lokhu ngokomthetho wendaba kakayibambi indaba yakhe vele bekungamelanga kufike ibandla lokubana yena usengumuntu onjani osefuna ukuyaphephela kwamanye amazwe ngoba uma singaqalisa ngokuthi hayi iZambia iphambanisile ngokuthi uBiti imbisele ekhaya sizashika sikhohlwe ukuthi kanti kuyini okwenza uBiti wasuka ekhaya yiyo nto okumele ilungisiswe ke le
nanto-ke udaba mnumzana Ndlovu kuyini kanti vele kade kubalekele
ye yikuthi-ke nxa sihlaziya lolu daba sikhathana singaboni okwenzakalayo kusuka-ke kungani kuba nzimanyana bathi bona isicathulo sitshisa-ke osigqokileyo kuyabe isicathulo siyangitshisa okokuqala thina njengamalunga ebandla likamnumzana uBiti kube lokwethuselwa kwakhe ngamasotsha ahamba emdinga ehlomile ethwele imbhobho afika achaya abantu abathole besendlini yakhe okwesibili kwaba lokuzama ukungayijeka esemgwaqweni kwehlula udrayiva wabaleka bazomphinda njalo kwesibili ngithemba-ke abasebenzisa-ke i-social media-ke bebona izithombe okabithi-ke imoto ayitshayiwe ngaphambili lapha bezama ukungayijekha yikho kutshengisele ukuthi impilo yakhe-ke isengozini kuyikuthi-ke ebelecala-ke alenzileyo amapholisa kumele amlande kuhle afike athi ayisiphelekezele e-charge office bahambe laye.
Ngiyakuza baba Ndlovu, yikho mina ngisithi into ekhona ikhonokho kanti kuyabe sekuyilizwe bani ukuthi abantu bengaxabana kumbe abantu nxa bengasazwana ukuthi bengavumelani into abangabe bekhuluma ngayo kuyabe sekuyilizwe lani bani abantu abahamba bethwayelana induku kanti kuyini kade sokuhluphile ngokuthi khonokho lasombuze ukuthi ngiwubuza wona sengibuza uhulumende okhona khonapho ukuthi kuyabe sokwenze njani kanti kuyabe kungumuzi onjani osihlona sithwalelana induku kuyikuthi anxa ukuthi uBiti uphambanisile kanti khonokho kutsho ukuthi uyabizwa ngamapholisa ekuthi hayi mfowethu akubuye ngapho uzosixoxela indaba yakho ukuthi uhambani kuhambe kumthethandaba indaba yangikhona iyehlule singakayi ngale ukuthi hayi iZambia iphambanisi lomthetho
no nyanya kuzwisisa sibili lapho yakhona ukuthi kathi yithi khona lapha-ke bekuvele sekuhluphene kuvele umbuso wesibutho unjalo ngokwethusela anilabona ukuthi abantu batshengisela besola-ke kuphuza-ke ku-anawunswa kwama-result ukubusa kwesibutho wasokuthi no kasiyedubula singabulala ababili abathathu abaningi bazayisaba wabuyela ezindlela so yindlela yi-tactic yokwethusela yena leyo okuyinto engaqondanga kulungelo loluntu.
Ukubona njalo yini mnumzana Mhlanga?
Eningani bengathi bengakufaka kutendayo ningahlangana laye ukuthi hamfowethu njengobona ubusukwazi ukuthi labo abantu bavele becabanga ngendlela enjani awusakubonanga ukuthi ona njengegqwetha njengomuntu osowawudlala lo mdlalo okweminyaka eminingi lime kuze kufike ibanga langikhona loneli kumbe 5 days kumbe kuyini ukuthi hayi siyayazi into eyenzakalayo lapha sizawulandela umthetho ngoba uma singakhuluma ngona la ama social media athi khuluma ngobaba uNdlovu sike sambona ubaba ubithi ekhuluma ezinye izinto ezingani bezingani mina bezingangiphathanga angithi ukuthi sengangamela ngezikhulume kodwa azange zingiphathe kuhle izinto zangikhona
ya wena ungathini mnumzana Ndlovu
ubithi liloya elazakalayo eZimbabwe iloya eliqotho iloya elazi umthetho njalo ungumuntu okupolitics owazi politics umthetho weZimbabwe uthi izekhi yoyodwa okumele yi-announce imemezele ama-results okhetho ukuthi ngubani osenqobile othole okungaka okabithi kazange akutsho khona lokho athi yena njenge-MDC alliance sesihlanganisile ama-voted sabona ukuthi hhayi sesichayile kodwa sesilindele izekhi ukuthi i-announce to celebrate xa bangasitshontshela thina sesile-result hhayi sizademonstrate
lo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-PDP elikhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti ubekhuluma endawonye lo mnumzana bekuthemba Mhlanga ingcwethi kwezokungena lokuphuma emazweni i-immigration.
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku-15460 kHz ku-short wave. Lingaqhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma ku-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa esithi usekwazi ukuthi iwapi amalunga ebandla lakhe eleZANU PF anqoba kukhetho lwePhalamende asekhuthaza abasekeli ba ukuthi bengamvoteli yena ngokwakhe abakubiza ukuthi yibhora musango kumbe ibhola egangeni. Umongameli Mnangagwa ukhulume la mazwi emhlanganweni obuqoqwe libandla lakhe eHarare okuthakazelela ukunqoba ukhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa uphinde wahohoza umanyano we-MDC Alliance esithi lanxa leli bandla, ibandla leZANU PF lingawunika ezinye izihlalo ezingamachumi ayisithupha lantathu i-63 elawutholayo awusoze ufice inani lezabo ezilikhulu lamachumi amane lane i-144. Lokhu kwenzakala iPolitbureau yebandla leZANU PF ithe gwaqa namhla ntambama eHarare icubungula ukuphathelane lokhetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoqe lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Believe Gawule yena oqala ngokuchasisa ngamalunga ebandla lakhe angafuni ukuthi umnumzana Mnangagwa engabi ngumongameli.
Ungakhohlwa ukuthi lokuze nge G40 yayikhona. I pelanga ikona la kahle kulabathengisa abakhona epartini lapha ade bele kukhona kala kube sebenza indlela yabo yabo umgabe le kade beyiseye so la kahle bona abantu lapho upresident ayedliwa khona babethengisa khona apho abantu sebegqekele ukuthi vele babethengisa abantu ababethengisa bayisebenza le opposition akucatshanga lokhu sekugqekele
siyakhulu
kwindawo zene zilapho umongameli angayenzanga khona kuhle kodwa bona uthole iMP wakhona nabakhansela zakhona ewini.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi baningi yini abe G40?
Akutsho ukuthi baningi sithandekile balutshwane kodwa-ke khonoko ukuthi nje kwezinye indawo zenezi ezimbalwa uhambe kusuka khona kuyadingisa ukuthi ngabantu nje abakade behamba beshona nje kwezinye endaweni zabo khona hani ye lapho abaziwa khona behambe beshona njengakhona ukuthi umgari wathi so i-election indaba njengakusasa wathi yena wena ubheke uchamisa ephuma out in the open umgabe phela umuntu ukuthi wabambi ibandlaleli kwesikhathi eside ukuthi kulabantu ethile abasimpathayiza laye abamlandelayo abamlalelayo so bona abana abantu yobantu adibesenza yo-adrichile ibhore egameni
kungabe kusitsho ukuthi kulokuxabana yini phakathi kwebandla lezanuphefu ngoba samuzwa umongameli Mnangagwa sithi bakhona abazama ukuthi bemkhuphe embusweni enganqoba impeachment.
Ukuxabana akukho nje ngale ndlela sithandekile, kodwa kukhona abantu abangathi ngithi mina abazi abakhona phakathi kwethu. Yikho ubona sengiza lesehlakalo lona, yabona into eyenzakale e-White City, wakutshengisa ukuthi kulabathakathi abakhona phakathi kwepati yethu abayibo abalokhu besenza izinto ezinye abayinto zokuganga ezifana nezinto zokutshayela ibhola egangeni.
Kambe ukuthi sizabona sokulokuthungathana lapho abanye bekhutshwa, abanye becalwa, abanye besenziwani, ngoba nxa umongameli sesibazi ukuthi ngobani akusoze kube thuse yini.
Ye, kodwa lokwana sambekile-ke okusiya ngayi ukuthi ibandla lezanupiyefu liza kuhamba njani khonokho, ukuthi selibonile ukuthi kulabantu ababi phakathi kwalo liyakhetha ukuthi libagcine kumbe likhetha ukuthi nje libakhuphe babengabi khona phakathi kwabantu.
Kuyini okungalunganga ngalokho?
Akulunganga kuzake kube khona vele isigono ukuthi you belong to a party, wena uthi usepartini enje ulo mongameli wakho epartini ukuba separtini indaba ongazimeli ube yi-independent kubuke yini, ngoba ngeke ukuthi wena hayi upresident lingamvoteli wena votelani mina. Hayi, akukho lokho, akuzake kube khona vele njalo khonokho vele khona, kodwa kungatholakala kulobu fakazi uyawuvele usuzixotshile vele epartini.
Hello, okay, ngumnumzana Believe Gawule, isiphathamandla sebandla leZANU-PF beqoxa lo sithandekile emhlanga weStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje omunye owabencintise esikhundleni sikamongameli weZimbabwe umnumzana Timothy Jikabure ukhuthaze inhlanganiso yeSADC lezizwe zomhlaba ukuthi zibambe ngamandla eZimbabwe ukuthi iqhube ukhetho olusanda kuqutshwa eZimbabwe kakutsha. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapo eseJohannesburg.
Esethula inkulumo yakhe kwabezindaba umnumzana Jikubure uthe ukwenzeke ekhethweni lweZimbabwe bekulukhetho lokuqilibezela okwedlulise amalawulo. Uthe wafuna umhlaba wonke ungenele kwenqatshelwe ukugcotshwa kwamongameli Mnangagwa, athonisiswe ngokubulawa kwabantu abebetshengisela bese kuqhutshwa kabutsha ukhetho olukhulekileyo ongelaqilibezela.
They have serious criminal cases to answer of murder because they have killed people.
Balamacala amakhulu okubulala okufuze bazivendulele kuwo ngoba babulele abantu abanye babo abebevela emavinkilini abanye bengayisiyo nje yokutshengisela obekukhona. Akungeke kwenzakale ukuthi umongameli olamacala angaka agcotshwe umthethwandaba ongakatsho ukuthi akalacala.
Isikhulumeli somkhokhelo MDC Alliance umnumzana Nkululeko Sibanda laye obekulumhlangano bezindaba uthe ukuhlukuluzwa ukwethuselwa nokubotshwa kwenkokheli labasekeli bebandla le-MDC Alliance lamalunga amanye amabandla aphikisayo sekufike kusibanga esesabekayo. Lobanje umnumzana Sibanda esithi abakaboni imizamo yokubopha umkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi akulanto ezabenza besabe ukukhuluma nokuqhubeka ngemizamo esemthethweni yokuthi umnumzana Chamisa aphiwe intambo zombuso njengoba kunguye owanqoba ulolu khetho.
Abakhokheli be-MDC kuqala ngo-President Nelson Chamisa bazimisele ukulwisa udaba lokuthi indaba zokhetho zingabi lobuqili phakathi lokuthi amalungelo abantu angadlaliswa ngendlela ebuhlungu efanalayo. Angiboni kusibala kwethu kokungako lama-supporters awe-MDC athi azimisele ukulwisa siye phambili ngoba kungapheliyo kuyahlola.
Le yinto egcizelelwe ngokhethwe njengosenator eMatebeleland South umnumzana Bekuthemba Mpofu yena othi kulobufakazi obungaphikisekiyo abalabo obukhombisa ukuthi kwakulokuqilibezela okukhulu.
Kulezi indawo okude kutholakala ukuthi abantu nxa kuthiwa ukuthi bangu-100 ku-polling station sithola uMnangagwa ethole 115-120 kwenzakala njani nxa khona abantu abarejistile bengu-100? Ku-presidential bebekhuluma ama-figures ayimfletiweyo esikhathini esiningi.
Inhlanganiso zikazulu kwele South Africa ezigoqela iKhulumani Support Group le-Human Rights Institute of South Africa zithi zifuna inhlanganiso ye-African Union Commission iqhuba inhlolisiso ebanzi ezavumbulula zonke insolo lamaqiniso phezu kwalolu khetho. Nkosazana Colette Lehlojane owenhlanganiso ye-Human Rights Institute of South Africa uthi baza kukhuthaza amabandla ezombusazwe kwele South Africa ukuthi lawo aphatheke ekulungisweni kwalolu daba.
Sifuna ukukhuluma nabaphathi yethu ya-ANC, sikhulume namaphathi abo DA, sikhulume ngamaphathi afana labo EFF and others, sibabonise ukuthi they have a duty and responsibility.
Siyabonga ke Benedict Nhlapo, isikhathi du. Igama lami ngu Chris Gande lelana.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.